Tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomgela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 4 kubandula 2023 ngokhipha stube. Endaveni zethu lamhlanje.
My new government will deliver on the promises we have made to you. The transformation of the living standards of our people.
Ugcotshwa umongameli Emmerson Mnangagwa emkhosini omkhulu eHarare.
Ukhetho olwenziwayo alufinyelelanga ukuthi luveze umgceke izifiso zabantu beZimbabwe. Sina siyakwazi ubaba uNelson Dlamini nguye wanqobayo kulolu khetho.
Abakubandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change bathi kuyayangisa okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kunanzwa usuku lwezisebenzi kwele Melika uLabour Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uza kwenza konke akuthembisa uZulu ngesikhathi ekhankasela ukhetho oluqhutshwe mhlaka 23 Ncwabakazi. Wethule amazwi le namhla eNational Sports Stadium eHarare ngesikhathi egcotshwa ukuba akhokhele eZimbabwe okweminyaka emihlanu. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Laba ngabantu akade behlabela embuthaneni lo. Abanye bafike emadabuka kusa bethwelwe ngamabhasi evela eGwanda, Chiretsi, Cholocho lezinye izigaba zelizwe. Ekhuluma emkhosini lo uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uza kwenza konke akuthembise ekhankasela ukhetho.
My new government will deliver on the promises we have made to you. The transformation of the living standards of our people, especially those in rural communities, will be accelerated, while the concerns of those in urban areas will not be neglected. We must take pride in who we are and what we can do for ourselves as a people.
Uthele Zimbabwe selilamandla kagetsi eneleyo ngakho-ke umnotho welizwe ulakho ukuthuthuka kahle. Umnangagwa uthe uhulumende wakhe uza kwakha amadamu avuselele ezokulima, akhe imigwaqo njalo aguqule impilo yabantu abasemaphandleni. Ubonge kakhulu uZulu weZimbabwe ngokumvotela esithi lokhu kutsho ukuba lapho abafakela inkokheli yelizwe izijezo zomnotho befuna ukuba kuvotelwe amabandla aphikisayo bayangiswe ngabantu. Kodwa uMnumzana Promise Mkhwananzi ophethe owamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa, ebelingekho embuthanweni lo uthi kabasoze bamlalele uMnangagwa ngoba ukhetho kaluqhutshwanga kuhle.
Thina asivumelani lalokho okwenziwe ngobaba uMnangagwa njengokhuluma ade sikwenza insuku zonke ezedluleyo lezo. Ukhetho olwenziwayo alufinyelelanga ukuthi luveze emgceke izifiso zabantu beZimbabwe. Thina siyakwazi ukuthi ubaba uNelson Chamisa nguye wanqobayo kulelu khetho. UZeki yasi-announce ama-results amanga.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli sezapho uMnumzana Msongelwa Ndlovu, laye ongayanga embuthwaneni lo othi ibandla lakhe liyasola indlela uMnangagwa enza ngayo.
Umthetho ongathi constitution yelizwe iyakuchaza sobala ukuthi kulamalanga akumele agcotshe ngawo umongameli after my election, and namhlanje ililanga lokuqedisela, engayekela ukugcotshwa namhla kusho ukuthi kuyachitha wonke umcimbi umncintiswano wokhetho. kodwa ke thina njengezaphu asikungeni lokhu, asivumelani lakho, and siyamala uMnangagwa nje ukuthi ungumongameli ngoba lisela nje lakutshontsha ingungu esigaba.
Kodwa ilunga le-ZANU-PF Central Committee uMnumzana Chinga Dube uthi uMnangagwa uzakwenza konke okusemandleni akhe athuthukise ilizwe.
Hayi, kwesijabuliso okumangalisayo ngoba kade zeqalise ama-projects amaningi, kumele li-5 years ebuyayo awaqedise, yikho sithabule kakhulu.
Lokhu kusekelwe ngumkhokheli wequla lezinduna, induna uMtshane Khumalo.
Ya, okokuqala simenzela mhlobo umongameli ukuthi ubuyanikwele ithuba lokuthi abuse kweminyaka emihlanu esikukhangeleleyo ngama-projects amaningi ade wenza eZimbabwe, ukuthi uzawaqeda, uzawafeza, awaqede.
Enye njalo induna yaseJombe uMnumzana Wade Gwesela uthi kasekele umongameli.
Intuthuko, intuthuko ihambelele phambili, ikwenza ukufunayo. Abantu bafuna intuthuko plus bayamthemba upresidenti wabo ukuthi ha, njengoba esebuyele konke akuthembisayo la kwenzayo kuyahambelela phambili.
Inkokheli yakwamanye amazwe ebisemcimbini lo igoqela umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, umongameli Filipe Nyusi wakwele Mozambique, lo mongameli Felix Tshisekedi wakwele Democratic Republic of Congo. Banengi njalo abamenywe emkhosini lo abangabuyanga, abagoqela uMnumzana Paul Kagame wakwele Rwanda, uMnumzana William Ruto wakwele Kenya, unkosikazi Saima Suluwa San wakwele Tanzania, uMnumzana Hakainde Hichilema wakwele Zambia, lo mnumzana Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana. Amanye amazwe aweSADC abemelwe ngabaphathi ntambo bakahulumende ukuthi ele China, ele Belarus, lele Russia bebe labameli babo abasebenza eHarare. Amabandla aphikisayo abe labameli emkhosini lo agoqela ele National Constitutional Assembly elikhokhelwa ngumnumzana Lovemore Maduku, ele Labour Economists and African Democrats elikhokhelwa ngunkosikazi Linda Masarira, lele Zimbabwe Coalition for Peace and Development elikhokhelwa ngumnumzana Trust Chikora. Abanye abakade besembuthwaneni lo ngumnumzana Phelekezela Mphoko lo nkosikazi Joyce Mujuru, abake baba ngabasekeli bakamongameli unkosikazi Grace Mugabe labantwana bakhe uRobert Jr. loBona Mugabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolo Zindlovu.
Kusenjalo kulabantu ababambe owangaphansi kulandela ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi kusobala ukuthi bazaswela ukudla lamathuba emisebenzi, njalo lo mnotho uzaqhubekela phambili ukukhuteka. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Baphelelwe abantu ewange esabelweni seMathebeleland North kulandela ukugcotshwa kukaMnangagwa. Omunye wabatshe amathe ngokhubazekileyo uMnumzana Philip Ncube okhala kakhulu ngesomiso sendlala kanye lokusweleka kwemithi ezibhedlela.
Akungithabisanga ngoba mina ngiyisigoga kangiboni, ngivele ngithwele nzima, akula mali, angila mali, kangiboni ngingaboni injalo ezibhedlela bafuna imali ekuthi ngibhadale, ngingayithatha ngaphi imali kangisebenzi. Njalo ukudla kakusizuzanga luthi langa latshisa kakhulu lapha izulu lazinela kanye kithi lapha kwele wanke, sazuza ukungatholi utho nje, sivele siphakathi kwendlala.
Unkosikazi Silimukile Masina odabuka esigabeni seChisuma laye uthi udaniswa yikusasa ebuvili bana.
Impuphu ayithengeki mina njengomuntu omutsha, bengikhangelele ukuthi obaba basebenze lathi omama sisebenze siphandele imuli zethu. Uhulumende ongenileyo kasoze akusoke kube lo tshintsho ngoba nguye obekhona.
Ugogo Lucia Ndlovu uyakusekela lokhu.
Ukudla akukho, asivunanga lutho, kodwa into ekhona khona le kibo siza ukuthi abadala bayaphiwa, even labantwana bayaphiwa. Kwela kithi ufika akhethe, akhethe abafunayo, abangafuniyo kabaholi. Sukela nini sokuze kunamhla lokhu kuhlezi kungayileyo ndlela abaphiwa. Kade sinya imisebenzi ayikho, abantwa bethu esithi bazasigcina basebenza akatholi imali, akulamsebenzi, pho senzeni ngaye? Asithokozi.
Unkosikazi Elina Dube ukhala ngesimo sendlala.
Isiloyiso sethu ukuthi ilizwe lakithi kalilunge, lilungisiswe kuhle, abantwana baphenduke bazothola imisebenzi ukuze lathi njengabadala siphile impilo enhle.
Unkosikazi Faith Chuma laye odabuka ngaphansi kwenduna umvuthu uthi phezu kwalokho intengo yempahla iluma isiya phambili.
Abantwana kumele bevule namuhla esikolo, so thiwa bevule nge-Wednesday through ukuthi kuthiwa kula magcobo lawa khona. Then ngazi uhambe esibhedlela uthi uyagula, ngafika utshela ngokuthi akula treatment. Ubuyele endlini uyehlala, ubuyele akula treatment. And abantwana bangikhona ukuthi sizabakhulisa njani angikwazi. Emakhaya sithenga ithukela $5 i2 kg.
Umnumzana Mkhonto kaShaka Moyo ukhala ngombuso athi uncindezela uZulu.
Lalamhla silokhe silabo silabo ntamo kayiphexi ontando kayiphikiswa. Ongichilo ngichilo. Lokho kuyadanisa kakhulu ukuthi sikhangela ukuthi ngabe sesise kumpilo yentando yeningi esingathi democracy, but silokhe silabantu abanjalo esingathi ngama detectors.
Inkulumo kaMoyo iza ngesikhathi iqula lenhlanganiso zomanyano wamazwe agoqela iSADC, US Embassy le-European Union zisethula ukuba kuphenyo lwabo lokuhlolisisa ukuqhutshwa kokhetho olusanda kwedlula. Kunengi okwenziwa ngaphandle kokulandelwa kwesisekelo sombuso okugoqela ukungavezwa kwe-voters roll, ukuvalwa kwemikhankaso kanye lokubotshwa kwamalunga amabandla aphikisayo kanye lokunye. Loba kunjalo umqondisi wesabelo seMathebeleland North kuhulumende njalo engumgcini sihlalo kubandla lezana uPF kundawonye, umnumzana Richard Moyo uthi ukugcotshwa kukaMnanga kwakufanele ngoba ekhethwe nguZulu ngemisebenzi yakhe aseyenzile kulesisabelo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Siloku sikudaba olufanayo, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Bekthemba Mhlanga uthi kuzahlupha ukuba ibandla lezana uPF lidlelane kahle labanye amazwe, njalo uthi kuyaxoxozela kule Zimbabwe okwamanje.
Okusegcikeni ukuthi uthetho lolu impumela yalo ayisilo impumela eyayifuna ngabantu beZimbabwe. Ngitsho la kancane.
Ye, khonoko-ke ukukhulumisana lamanye amaqembu kumbe ngithi lamanye amabandla anjenge-CCC bangakwenza yini abantu beZimbabwe?
Sonke kwenzakala. Uyakhumbula laphana umuyi umgabi ukuthi ucine ukukhuluma njani lolo Tsvangirai, ngoba laye wayesebona ukuthi usephakathi kwembokodo lelitshe lapha, ngoba kwakungesela okunye okwakungohamba eZimbabwe, kwakungasela enye imisebenzi engenzeka kungazange kube njani ukukhuluma khona kuyami. Yikho sokukhona ukuthi nxa vele kule ndawo ezinje babaduba ukuthi kumele kukhulunywe, omunye lo munye uhle bambe laphana egebhe kwesakhe isikhathi kweyakho indawo. Yikho-ke izani izabamba igebha lapho ifide, hayi thina sawini ukhetho lolo, i-CCC izabe mina ngalo ifide, hayi liwinanga lenza into zobugulula. Khonokho nje then okubahlukanisayo phakathi kwabo yikho kuzanjani okuzathi omunye umuntu uzabuya kuthi hayi madoda elawo asihlaleni phansi sikhulume. Alike lithi indaba zenu lezilime ngazo ngale siyalizwa, lithi laqila siyalizwa lina lithi lawini, kodwa hayi liyabona phela futhi umkhandlo olehlukanisayo yokumele siwubone ukuthi singawuvala kanjani.
Kusenzakala konke lokhu baba Mhlanga, siyabona ukuthi kulabantu phela eZimbabwe pho kumele bona benzeni, kumele belalele bamelele kuyathiwani kona.
Uyabona into kathesi mina engani yangihlupha kwadube ukuthi singathi ngakhangela ama-election ka-2003, 2008, 2013 bekuthi nxa kusiba le mpumela enje abantu behambe esitaladini lapho ingani batshaye izinto abasebekhangele phansi bengakwazi ukuthi benzeni, ngoba impumela kade beyicabangela kulolo phetho lwadlulayo ayisiye yaba khona. Kathesi okungani kuyangihlupha okungesabisayo ukuthi kulokuzonda abantu bazondile kakhulu ukuthi no besebezilungisele ukuthi no, hayi ngemva kweminyaka eyi-43 sihluthekele izweni nantu utshintsho selubuyile, abantwana bethu bazathela imisebenzi, thina esesizaretire zathola ongamampenshini okungcono, abantwana bethu abasemezweni abahamba ngeminyaka eminingi nini sebezaphendula. Konke lokho selokubona ngani akumele kwenzeke iminyaka engu-5 elandelayo. Yikho nxa ungathi uyakhuluma labantu kakhulu ngathi uyananzela babantu kulokuzonda. Manje nxa kunomoya wokuzonda elizweni kuthatha nje isitiki somentshisi ukuthi kulumathe okunye okungalunganga.
Ukuthi kungalumatha okunye okubona khonapho?
Kungalumatha. Into ngokuthi kulumatha nini, kulumathiswa yikuyini. Uyabona abadala bathi akulaqilela zigodi emhlane, kukhona nje okunye okungavuka kwenzeke lapha, kumbe kushota isinkwa, kumbe kulo muntu osetshaya ibhasi. Ungakhumbula into eyayenzeke e-Algeria, umsindo wavuka khona uvuswa yikuyini? Undoda owazithisayo ethengisa emakethe, into yangikhona ivuka nje laba abantu abezomkhonomics bathi i-black swan, into engajayelanga ukwenzeka ukubonakala yikho lapho ongalumatha khona abantu bengananzeli.
Yes, yabona umongameli emazomnangaka ukuthi hayi phela abazinjalo sizababaza siyabagijimisa akunjalo.
Lakho futhi akumelanga andisi yamazulu ndoda i-history yakho ukuthi abantu bengakuthathi lula nxa ekhuluma into ezinjalo ngoba abantu bakhumbula ku-82-83 lundoda wakhuluma komunye umhlangano lapho mbekisela upane kumenyaso ebusholotshweni yakhohla owathi yena nxa ufuna ukuthi impilo amalanga akho andise emhlabeni siyana lento zama-dissident ujoin izalo ngemva kweminyaka engangu-5 kwase kufa abantu abayi-20,000. Yikho-ke nxa umuntu lo ekhuluma esithi hhayi ungaphambana lani lapha tokubeza siyakubazi asomazwi abantu okumele bathathe kalula.
Lo umnumzana Bekithemba Mhlanga, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, ubekhuluma le-Studio 7 ese-London kule Bhilithane. Namhla kunanzwa usuku lwezisebenzi lwelamelika oleLabor Day olunanzwa indawo zonke. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas.
ILabor Day mina ngokubona kwami lapha ingathi lilanga elicakathekileyo ikakhulu kuzisebenzi. Ukuthi izisebenzi ziyasebenza umnyaka wonke, kodwa ke leli langa bayema bake bangathi bayakhokha umoya bathatha ama-holiday baphumule beme njengalokhu. Njengoba lathi nje besini lapha sizithokozela ngelanga likamzilikazi, Mzilikazi Day, ngoba emsebenzini.
Ye Mthombeni, sikhangela lapha abantu abalemuli usuku lwalulutshoni kuwo.
Hayi, bayaphuma sibili, abanye bayethi inhlanzi, abanye baphume benza okutshiyeneyo. Njengoba nje ngikutshelile ngaphambili ukuthi lathi siphumile njengezimuli sahlangana njengomthwakazi senza ilanga leli likamzibikazi ngasona lesi holiday yona lebhateli.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas. Ube khuluma lodabo kancube we-Studio 7 ese-Texas.
Unkosikazi Nobubele Nkomo, omunye wabasila kumkhuhlane lo, uthi kumele umuntu ahlolwe sonke isikhathi ukuze odokotela benelise ukwelapha isifo lesi.
Ngafunda ukuthi kwathiwa nxa singomama sibobe sizihlola amabili. Ngani lokhu enhlala mbucuzi amabili ami. Ngizwa wanti kule sigaqa, iqhubu. Ngasensithi enxa yikhensa ngahamba ngayo emadokotelini bathi yisiqalisile. Bangiphi imithi yokuthi nathe amaphilisi bathi kuyachitheka. Ngenzile ngabuya masinya la manje hhayi kukhanya iqhubulelana lacatsha.
Baningi abaphepha kumkhuhlane lo njengonkosikazi Nkomo, kodwa kulabanye abadlula emhlabeni ngenxa yesifo lesi. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Benny Moyo uthi udade wabo wabulawa yimvukuzane yebele.
Lakhutshwa ibele leliyana but awuncedanga, wayesekuhamba egongobele. Ekugcineni wasichiya. Ngambona indlela wahlupheka ngayo aze kuyefika isikhathi sokubhubha kwakhe. Xa kule ndlela esingayinqabela, asizameni ukuthi uhulumende wethu efake imitshina labodokotela abazi ukwelapha imvukuzane yamabele ezibhedlela zethu, zibe le mithi. Kungadingi ukuthi abantu bephumele bephandle bedinga ukwelatshwa.
Umqondiso wezempilakahle ngaphansi kogatsha lwezempilakahle lokondliwa kwabantwana kobulawayo udokotela Mafio Siyamchembu ukhuluma kabanzi ngomkhuhlane wemvukuzane.
Imvukuzane yebele yaqala imvukuzane yesibeletho, yesibili imvukuzane yebele. Izimvukuzane ezibulala umama, uma abantu besifazana kakhulu elizweni leZimbabwe.
Odokotela bathi umuntu engananzelela ukuthi uleqhubu ebeleni uyahamba kudokotela okuthiwa ngupathologist ozakhangela ukuthi imvukuzane le isifike kusigaba siphi. Imvukuzane ilezigaba ezisuka kustage 0 kusiya kustage 4. Kustage 0 kuyabe kusasekuncane kakhulu kungakaze kusabalale lomzimba. Kusigaba sesine imvukuzane iyabe isihambe kwezinye izitho zomzimba ezigoqela amaphaphu, izinso, isibindi kumbe emathanjeni. Nxa umuntu engabonakala ukuthi ulemvukuzane uyahanjiswa ku-CT scan, kodwa lokhu kuyadula kakhulu. Yikho eZimbabwe sebesenza ama-X-ray kumbe ama-ultrasound scan ukuthi babone ukuthi imvukuzane ikusiphi isigaba. Udokotela Siyamuchembu ugcizelele esithi kulendlela ezintathu zokwelapha imvukuzane yebele. Okokuqala ikuhlinza nxa ihlinzeka ukuze kukhitshwe ibele elilembilaphi. Okwesibili ukusiwa ku-oncologist ozabona ukuthi asebenzise yiphi indlela ezogoqela ukupha imithi okuthiwa i-chemotherapy. Okwesibili ukutshiswa okuthiwa i-radiotherapy. I-chemotherapy kuhlatshwa umuntu imithi emthanjeni yegazi ezafike ilwisane lomkhuhlane emzimbeni. Imithi le ibangela ukuthi abanye bazizwe befuna ukuhlanza kuthi abanye balahlekelwe zinwele. Lokho kubangelwa ukuthi imithi le ihlasela kakhulu ama-cells aphanga aguquke okugoqela awenwele. Udokotela Siyamchembu uphinde wathi kulokunye okubonakalayo nxa umuntu eselatshwa imvukuzane yebele okufana lokuthi umuntu ehluleke ukuthola inzalo. Kodwa into enhle ukuthi imvukuzane ivame ukuhlasela abantu asebeqedile ukuba labantwana loba nje kulamalanga sebesiba baningi ontanga abatholakala belayo. Lezi ngezinye zezinto ezikhulunywa kuqala lezigulane bengakaze baqale i-chemotherapy. Kuhle kubonakale indlela yokuthi kungenziwa njani. Udokotela Siyamchembu uthi imvukuzane ingabonakala isasesigabeni sakuqala kuba lula ukuyelapha. Uthi abesilisa labo balakho ukuba lemvukuzane yebele. Odokotela bathi kuqakathekile ukuthi umuntu abezazi isimo sakhe ngokuhlala ehlolwa ngabezempilakahle. Inyanga kaMfumfu yahlelwa umhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele phansi kwesihloko esithi Breast Cancer Awareness Month. Ucwaningo lokugcina olwenziwa eZimbabwe mayelana lemihlobo emitsha yemvukuzane ngo-2014 yaveza ukuba kulabantu abazinkulungwane ezine abahlaselwa yilomkhuhlane ngomnyaka. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Manje ke sike sizwe ukuthi abantu bathini ngokugcotshwa kwamongameli Emmerson Mnangagwa.
Into enzeka lana hayi asazi ukuyichaza ngoba abanye bakhala ngokunye lathi sikhala ngokunye. Kuthi khona ukuthi lo faye sezigcoba sokumele simsapote singasamphikisi. Uma simphikisa kuyohlupheka thina futhi abantu. Okuyinkinga futhi oyayigcina isidala ukuthi sihlupheke kakhulu. 5 years is a very long time.
Namuhla bekulilanga likhulu kakhulu eZimbabwe for amaZimbabwe wonke jikelele. Kungelandaba lokubana ngiliphi part because we are moving away from issues to do with elections and khathesi sithabelisa njengabontanga ukubana umongameli wethu obemele ibandla lezano-PF ugcotshiwe ngemva kokunqoba ku-election edlulileyo. And ngithabe kakhulu ngizamazwi akhe ebana esithi yena khathesi is a president for everyone. Akakhethi religion, akakhethi mhlobo, akakhethi bani, wonke umuntu as long as Zimbabwe is leading a united Zimbabwe. And ukhulume kakhulu bana ukubana if we divide ourselves because of political affiliation sizaphambanisa ilizwe lingakheli siya phambili ngoba yena into eqakatheke ngayo umongameli wethu uqhakathengise ukwakha ilizwe siyaphambili mbija nambija nasiyafika lapho afisa sifike khona ukuba nasibe yinigo income economy by 2030 and thina njengabontanga sinento esiningi esizikhangeleleyo ukubana uhulumende wethu okhona lo for the next 5 years asenzele issues to do with land, issues to do with mining, issues to do with proper education. Sinambela abantu ontanga kesigcweleyo kesibaningi so siyathaba umangameli usithembisile wahlala esithembisa siyakwa uzasenzela njengoba uwevele esiyenza umongameli upresident Edi Mnangagwa. Sikamhlophe mongameli, sikamhlophe Zimbabwe enhle.
Yes, okumele sisebenzele kulokho okukhona ngoba vele singathi singathi sivumelana nabathi kusuka umsindo. Sizaphelelwa izihlobo labazali phela abaseZimbabwe.
Namhla lusuku oluhle, usuku lokujabula, usuku lwentokozo. Imsebenzi yonke ebesiyenza njengelunga lezano PF labatsha simane yafezeka. Ukugcotshwa kukamongameli ubaba uEdi Mnangagwa yisiboniso sokuthi umphakathi weZimbabwe uyamethemba ubaba lobukhokheli bakhe. Silethemba lokuthi uzaqhubeka ngokugcwalisa izithembiso zakhe. Sithi halala baba, amhlophe athenke.
Hayi, akulanto ekhona lapha nje, kwenziwa ngokuba kuvele kuhlale kusenziwa nje ngumkhuba nje lo owenziwa kulanto etshintshayo. Siyasokola, ngikhuluma nje ngiseSouth Africa, abasifuni. So ukube ngawe uyayenza kube nemisebenzi mhlawumbe kungaba ngcono.
Besinehophu sitshela ukuthi hayi isadakha izolungisa ngoba bekungani nje abantu bayakhuluma bethi ukukhethwa kuzange luhambe kahle lolukhetho and barigile ama-election. So esh besinethemba shame ukuthi mhlawumbe isadakha izokhuluma something. Ay, ay, inhliziyo zethu zibuhlungu shame. Hayi siphelelwe nje sila. Hayi lento le yokugcotshwa kwaMnangagwa yanamhlanje iyasidabukisa. Isizwiso buhlungu shame. Besingakhangelelanga ukuthi kungenzeka into efana nale. Besingakhangelelanga shame. Hayi another 5 years sihlupheka kuleli zwe Zimbabwe. Hayi eZimbabwe kunzima yonke into nje. Ayikho into eright eZimbabwe, yonke into ifile. Hayi kunzima lokho kwaseZimbabwe.
Labo ke sizwile abantu bekhuluma sibili bakhuluma ngkhona kokwenzakala kwele Zimbabwe. Sike sizwe ke abakhuluma kuFacebook yeNdebele VOA Ndebele. Silo Monica, Monica Ndlovu. UMonica Ndlovu uthi bakithi ngiphelelwe ngilapha, ngiphelelwe du. Uzobuya ke uMona Lisa Lija yena uthi lokhu kuyaphela kulezi nyembe ziphakathi ngoba kuqedakalile ukuthi kuya ngaphi okwenzakala kwele Zimbabwe. Umxolisi Ndlovu laye uthi yeye inkosi yami saze sakubona owabonwa yingidi iphethe ilahle. Kuzobuya njalo ke uMpume Spanda. Mpume kunjani khona ngapho lapho khona? Uthe Zimbabwe kumnandi kunje sesikwazi ukuthi vele bekuyaphumana. Ngakho ke kumnandi kunje kwele Zimba. Kuzobuya ke uAna Spanda. Ana Spanda uthi njengokucabanga kwethu sibona ngazani ke uMnangagwa webile ukhetho wazigcoba kodwa ke kukhona na umuntu ongagida ezigakezela. Kuzobuya ke uBenjamin Pofu uthi idfefefefe ya siyakubona ke uyaloba khonapho Mvuka Mpofu kodwa ke kulo munye phela okusolayo khonapho umthulisi Ncube uthi hayi khona Mpofu sibona ngazani sudonsa izenge ethaleni. Kuzobuya ke uLandiwe Ndlovu kajeni uthi hey sasa kubona okukhulu kwele Zimbabwe. Hayike zulukandaba singakagqiba uhlelo lethu sesikhangeleke ekade silazo indaba zalamhlanje. Kugcotshwe umongameli Emmerson Mnangagwa emkhosini omkhulu eHarare. Abanye behlaba umkhosi besithi weba ukhetho kwele Zimbabwe. Abakubandla eliphikisayo bathi kuyayangisa kakhulu okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngoba kangenanga esikhundleni lesi ngendlela eqondileyo. Bekunanzwa namhlanje ke umkhosi singathi kumbe bekunanzwa kakhulu iLabor Day khonapha ke kwele Melika. Ndingakhohlwa njalo ukuthi ku-Live Talk namhlanje sizabe sikhuluma phela ngokhetho lweZimbabwe. Liyakwazi okwenzakaleyo ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhethiwe wasegqotshwa-ke kodwa-ke abaphikisayo bangani bathi khonokho okwenzakaleyo bakusola okunye okumangalisayo. Kulabo ke abafisa ukuthi bangene kuhlelo nasi nombolo +1 202 465 0318. Uthi ngitshaye kancane njalo 1 202 465 0318. 0800 465 0318. Olivalisa ngenjabulo ngumthembo sithemba uKeeps Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.